Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngesonto mhla zilichumi lane kuzibandlela 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esizokubonile lokho engenile esaleni abukhulumayo kaukhambelani ukwenzakalayo. Abantwana abalabazali abakhula ibukura hundi bazama ukusakankase bachara uthuni.
Umongameli Mnangagwa usola udlakela esithi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngokuthula kodwa ibandla leMDCT lithi kaliwakholwa amazwi akhe.
Umntwana wami ubesenza ugrade 7 sokasayanga kuform 1 bamncitshile ama-results akhe bathi khona khona qale kubhadalwa imali so mina imali yakhona kangiyilayo angazidingeni sanjani.
Abanye abantwana abasanda qeda izifundo zika grade 7 behluleka ukuya ku form 1 ngoba izikolo zibancitsha ama results zisithe kumele babhadale izikwelede abalazo ezama school fees. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT lithi kalikholwa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ngamazwi yakhe ukuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuqhuba ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni awenze lezinduna eGweru izolo, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi echiyane lodlakela njalo ehlalisane ngokuthula kungakhathalekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Sihlala sikhuthaza izane ukuthi asebenzise ubudlwangu bokutshaya abantu besenzela ukuthi bawine umkhetho. So ngithemba lokuthi upresidenti Mnangagwa amagama la awakhulumileyo ukuthi ungazoba lokutshaya kwabantu ngasuya kukhetho uqinisile ngoba esesikubonile lokho engenile esihlalweni abukhulumayo kaukuhambelani ukwenzakalayo phansi lapha kithi kuZulu. Asikhangeleni ubesemkhonzweni obulawayo lapha e-trade fair lapha abantwana abalabazali abakhulayo ibhukura hundi bazama ukusakankase uMnangagwa akezwe ukuthi kathi udubele ibhukura hundi lenziwa njani bantwana laba babanjwa bachala uthuni. So kuqakathekile kathesi ngokuthi sizalandela khonokho kutho sikhangele ukuthi akutho kwenzakalayo yini.
Umgabe laye wayevame ukuchothoza udlakela emphakathini ekhuthaza abasekeli bamabandla achiyeneyo ukuthi bahlalisane ngokuthula. Kodwa kuthi sokuyisikhathi sokhetho sibone abasekeli bezanu-PF bethaya abasekeli be-MDC. Umnangagwa singabona elandela indlela ehlukenele kamgabe yini kudaba lodlakela lolo?
Kasoze atshintshe uMnangagwa. Kungayikho khonoku sasithembe abantwana lolo begugundawonke abatshayayo abakamntwakazi ngakabatshayiwanga.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT. Ezinye izikolo zeprimary koBulawayo zibikwazisala ukupha abantwana abasanda qhiba izifundo zika grade 7 ama results abo ngoba belezikwelete. Lokho sokubangele ukuthi abanye abafundi behluleke ukuya kuform 1. Kubika uBathabile Masuku.
Umzali olomntwana oqede ugrade 7 eNtabeni Primary School koBulawayo, uNkosikazi Fikile Gumede, uthi umntana wakhe wehlulekile ukuthola indawo kaform 1 ngoba isikolo seNtabeni salile ukumupha ama results akhe.
Umntana wami ubesenza ugrade 7 sokasayanga kuform 1 bamncitshile ama results akhe bathi khona khona kuqale kubhadalwa imali so minimali yakho na kangilayo angazidingi enza njalo
omunye njalo umzali unkosikazi Thoko Nyathi uthi lo wakhe umntwana uncitshwe ama results e Coglan Primary School ngoba elesikwelede
abantwana babanjelwe ama results bafuna ama results ukuze angene ku form 1 manje kulezikore desikolo ke kufunakala le clearance ukuthi angene ku form 1 akusayenzi mina manje ngilomntana wase Coglan manje ubanjelwe ama results kakangena esikolo ukuze ayengene esikolo ke sokufunakala ukuthi ibhatalwe
umbalisi ofundisa kwesinye isikolo okhethe ukuzibiza ngu Miriam Siwela uxwayise abazali ukuthi babhadale izikwelede zabantwana ukuze bathole ama results abo Uthe abafundi bebevunyelwa ukufunda bengabhadalanga ngenxa yokuthi uhulumende kavumeli ukuthi abafundi baxotshwe ezikolo kodwa ngenxa yokuthi sebephuma kulezo zikolo kumele bahlawule izikwelede zabo.
Thina lapha esikolo ama results abo grade 7 laba bangabhadalanga siwabambile ngoba bale skorede ezenkulu kakhulu abanye babo babengavele bengabhadali ifees from grade 1 sasingabaxoshi ngoba umthetho sithi singabaxoshi kodwa khathesa ama results abo siwabambile kwenza ukuthi baqale babo clear izikolede zabo zonke then sesabapha ke clearance letter etshengisa ukuthi aba oil uthoyithe ngapha esikolo lalapho isikolo abayayikiso bayamukele
ilunga le school development committee umnumzana Nkosana Ndlovu ngomunye laye oveze imbono yakhe phezu kwalolu daba
yebo abantwana abaphiwanga ama inklomeli yabo eka grade 7 lokhu kudalwe ukuthi isikhathi sonke lesibevunyelwa ukuthi befunde bengabhadalanga enjalo bebesebenzisa indleko zabo kade bezisebenzisa lapho kade kuyizinto kuyimali yathi bhadalwa ngabanye abantwana ngakho ke singathi siya kukhangela into ebisenzakala ukuthi imali le kade ibhadalwa abanye abantwana kade siza laba abanye ababengabhadali ikho besibavumela nje njengoba uhulumende kade engavuma ukuthi abantwana bexoshwe ukuthi befunde kodwa khathesi nginxa yokuthi kulendleko eziningi ezibe khona kufanele lawo bephume bebhadele khona bezasiza abanye laba abasalayo esikolo lokuthi lokho abebeyikho bekusebenzisa kube izinto esezibhadalelwe
imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo yehlule Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo 6:30 ekuseni. Phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 pm ntambama.
Lo qhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lokuphiwa kwezinduna izimota nguhulumende izolo inengi lisithi kusobala ukuthi le indlela yezanu PF yokuthenga usekelo lwenkokheli yosiko ngaphambilini kokhetho oluzayo izimota lezi zithengwe ngezigidi lezigidi zamadola Abanye bathi uhulumende udlalisa imali evele ingekho kulokuthi alungisise okunye okuthinta impilo kaZulu okufana lokwakha amakliniki izikolo kanye lokulungisisa imigwaqo omunye wabantu laba yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
I think indaba yemoto ezinduna le iyathengisela ukuthi uhulumende lo esilaye kayihlukananga kangako lo hulumende kamgabesi asilaye noma nje sasicabanga ukuthi sekube lo tshintsho ngoba umgabuthi esephuma laphana wathembise ukuthi uzanika izinduna izimota ama-syndicamp sakhala kakhulu ukuthi umgabu udlalisa imali nawo-ke umongameli omutsha-ke u-Emerson Mnangagwa esathenga ama-twin camp adula ukudlula lokhu umgabu ayethe uzakwenza esiyanika izinduna ngikhuluma ngemota mhlawumbe emota eyi-1 efika 45,000. Ngiyabona ukuthi umuntu ongagwa u-desperate ude wina amavoti lapho but egcina enganiki i-priority because ngakuthiwa uqale ngento eziqakathekile amele ezenze ebesekugcina ngikunika izinduna imota wambona ukuthi kule production bani ayenzayo ngokunika izinduna imota ngaphandle kokuthi bathabise ukuthi beforce abantu ukuthi bamvotele.
Uthi esigabeni sakho abantu bahamba umango omude besiyadinga impila kahle eclinic. Ngakho uthi nga enye yalimali isetshenziswa into ezinjalo ukwakha amaclinic. Akusichazisela ukuthi abantu bahamba umango onganani esigabeni sakho njalo kungapi?
Esigabeni sami ngabenzela kona engwana amthi iclinic iseduze iseduze leThekwane Mission nokuthi awusendi kondiweni kumbe enye njalo isemajinge ongaba i-distance engathi 10 to 15 kilometers usuka lapho mina engihlala khona useklinikhi. Kulabadala ekhaya asebeluphele abangenelisiyo ukuhamba, kulabomama abazithweleyo, kulabantu abagulayo, bonke bona laba abantu sekumele behambe umango wonke lowo besiye eklinikhi okwenza ukuthi kwesinye isikhathi bagcina sebethola ngezinqola, abanye behamba belala ezindleleni lapho besiyadinga impilakahle. Kodwa-ke uhulumende kulesikhathi zokuphatha imali yonke le edingakalayo ukuthi enika ama-chief imali nga uthethe i-30,000 or even 20,000 yemali le ayinike izinduna adinge ngayo imoto hamba wanika abantu bengwana ebezayenza into emangalisayo kakhulu ngoba babhizi bayazakhela ikliniki leyo, bazithayela izitina, bazithwalela inhlabathi, baya-fundraise ukuthi bethenge yonke into efunakalayo. Kodwa upresident omutsha abantu abacabanga ukuthi behlukile kulo mgabe uthatha imali esiyadekela izinduna izimoto. Izinduna ezivele zile zimota because ubadekela imota leyo is just a beginning. Imota lezi zizafuna ukufiyela, zizafuna ukulungiswa nxa zifile, kanti vele zona izinduna zangona zihamba imota zisiya nga ngoba tungazihlezi lapho udonisa amacala abantu. So imota zakhona bazisa nga
uthi liyazakhela ikliniki yengwana le liyazitshayela lezitina selifike kuliphi ibanga?
Abantu sebekholektile izitina ezingafika 90,000, sebeyakhile ama-toilet ayi-6 lento ezinjalo eziningi. Asebekufuna nje kathesi ukuthi bethole isamende esingafika 840 bags le material urufa kwabazokuningi bavolontiye ukuthi bazazenzela.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Ngengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo kokobe tuna masiko babe tetela mazo
ngicena masiko lingazithola njani izulu muhle khona ngapho ke lapho likhona endaweni ezijeneyo. Lamhla ke sixoxa ngodaba lokuhlonipha lokuzihlonipha kambe ukuthi uzuhlonishwe ngabantu kuvela ngaphi kusiya ngaphi. Lamhla silo nkosazana isikhathele nyathi ukhona kale ke kule Botswana. Sakubona mamdloli.
Yebo tikele njani?
Hayi siphilile kakhulu, kunjani khona phepha Botswana?
Hayi Botswana kuyathika.
Ye, isikhathi sangikhona. Kwele South Africa lo baba umbonisi Martin Chuma. Baba Chuma kunjani?
Iyaphila baba.
Ababili laba zingcwethi kwezamasiko esintu. Ngizokuqalisa ngawe Manyati. Ukuze uhlonitshwe sibile ngabantu kumele wenzeni?
Badube nxa ungumama mbona ngani kumele ukugqoka kwakho namazwi akho kwakhuluma kwawo. Kube nesithunzi ebantwini, ukhetha amazwi wakhuluma nabantu, ukugqoka kube ukugqoka okuhloniphekayo ebantwini. Nxa umuthi njengami mina ngikhulumela esayidini yabantu abangumama, ube ngumama olamulayo, hayi khona umama oxadanisa abantu. Xa uthola abantu besilwa ube ngumama ofika phakathi kwabantu ukhuluma amazwi ayakhayo, noma kusemhlanganweni loba kungathi ube ngumama oyakhayo kumbe kusesigabeni ube ngumama oyakhayo, hathi umama olamazwi athuthayo, njalo ungabe ngumama ophakamisa kakhulu ilizwi, ube ngumama nje ozitholileyo olamazwi akhe aphansi. Esintwini sakithi esiNdebeleni kunjalo ukuthi umuntu nxa ungumama aso muntu ophonga uba ngesiNdebele abanye bathi umuntu lamawayi, awuphonga udaha nje ezinye into uthatha kuhle kuhle ukuzabona abantu bekuhlonipha lesigabeni nxa belokunzima kumbe belokuxabana bayabizawona ukuthi besicela ukuthi ubuye ngapha kule ndaba esifuna ukuyikhuluma. Kumbe ngabantwana uzabona bekulanda ngokuhlonipha but nxa ungaziphathi ukuthi ungagqoki ukuthi kuyaba nzima ukuthi bakuhloniphe nawe uthini nganawuhlonipheke esigabeni nabo babanokunjalo.
ye kunjalo ke siyamuzwa lapha golide wena umuntu kanzani ukuze uhlonitshwe ngabantu kuqhasa ngabe kusiya ngabe uyakhuluma lapha ke umanyathi ukuthi ukugqoka komuntu ukungaphakamisile izwi lento ezinjalo ngamafutshane ungathini kona
ngiyabonga ithu mina ngibona ngathi ukuhlonipha kakhulu njengoba na incwadi engcwelisho uqala ngokuhlonipha uNkulunkulu singahlonipha uNkulunkulu nabe kuzokunikeza ithuba lokuthi uzizayo ukuthi kumele ngizihloniphe mina mselufu mawusuka lapho ubususiya nemfundiso okhulise ngaphansi kwayo yisona isiqu esenza ukuthi umuntu abe ngumuntu ebantwini angithi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu uzoba ngumuntu onjani ongahloniphi kumele uhloniphe inhlonipho siyifundiswa nakithi bese kuthi i-education lokho kuthiwa i-education ngesingisi kufundiswa esikolweni siyeke even ezikolweni befundise inhlonipho esintu sokukhula komuntu cha esikolweni ufundisa amabala o-ABC kodwa ukuhlonipha uqala uhlonipha uNkulunkulu uzihloniphe wena ubususenza lokhu okufundiswe kini that's why namanje kubalulekile ukuthi umuntu angithi bekuthiwa ukhulu olungaziwa lithezwa abadala bebezama ukugwema izinto ezifana nalezo usuzosibethela umuntu esingamazi imfundiso yakhe
yehe babamba khonapho ke
uqala ngakini
ye sikubambe khonapho ke golide sibuyele sibele kumanyathi manyathi ukhulumela la ngokugqoka ugqoko ongani akuhambelani labantu kungabe ngokunjani
ugqoko ongani akuhambelani labantu babadule ngamalanga lawa ngingathi ukuthi bama bengawugqoki but sokuzakuya ngawe ukuthi wena uphume egumeni elinjani into ezinjengamabhrugu la ngama-tight kakhulu lokunye kuyizikhipha lokho kuthi izisho ngaphandle izinto ezingahlonitshisiyo ebantwini okokuthi abantu lanxa belembuthana bagcina besika nzima ukuthi bekubize ngoba umuntu okugqoka izinto ezingahlonisekiyo kodwa nxa umama ugqoka okokumama ungubaba ugqoka okokuba ngubaba siyabe ungumama ohloniphekayo ungubaba ohloniphekayo esigabeni but nxa ugqoka izinto ezingani kumbe yiwo amafeshini ngingatsho njalo nalalezisho kuba uyabungahlonipheki sibili okuthi nabantwana abanye abaphuma kwamanye amagumi abancane kulakho athi yokufana umama lo hayi indlela agqoka ngayo hayisile and ukugqoka isipeshali lokuphuqungazile yikho kususa abantu esinweni sokuhlonipheka amazwi omuntu lokugqoka kwakhe kuyayenza ukuthi umuntu abe lenhle uzwe selokubiza mama ephakathi komthoko enxa yokulaba mama abadala kulayo but egcine wena bekubiza mama ngendlela ogqoke ngayo nangendlela okukhuluma ngakhona
Baba Juma, ungagalela khonapho sibili. Ngicela utshaye ngamafutshane. Isigqoko somuntu siyakhuluma kumba sikhuluma.
Sise sasuka igqoko sazifananisa ne-identity yomuntu kumbe nesiqu somuntu. Uzothola umuntu uma igqoke i-overall kuthiwa hayi lo usebenza emgwaqweni ogqoke okukanti ungunesa. Obasegqoka ubufishane okuveza izinto eziningi bese kuthiwa lo usebenza ukudayisa into ey'kuthi.
Hayi ke okwalamhla sima lapha kuhlelo lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli duba ukuthi mbonge umnumzana Mbonisi Martin Juba lo nkosazana sikhathele enyathi lezi-ke zingcwethi kwezamasiko esintu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukip dube lilale
babe lobo logogo senziwe kangele ezinye ziziziyawagcina amasiko
Siyabonga ke Gibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Siqhubeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Hobe. Lamhlanje kuhlelo ngilomnumzana Khulakwashe Hobe oligqwetha. Siqoqisana ngeconstitution yelizwe lethu. Sibheka section 91 article 1B of chapter 5 part 2 eyomthetho lo ovimbela umuntu ongusakhulayo ukuthi abe ngumongameli welizwe lethu. Okwamanje masambe siyoxoxisana lo Khulakwashe. Mnumzana ngiyakwamukela kuhlelo. Indaba ekhona lamhlanje uyizwile.
Yeah, njengokuthilo ukuthi kule limithi kumbe lo mgoqo ebantwini abafuna ukumela leso sikhundla esine ukuthi kumele bebe le minyaka engu-40 kumbe amajumi amane akunasizathu esibambekayo kumbe esisemthethweni esafakwayo ngoba umthetho weZimbabwe uthi wona umuntu engadlulisa iminyaka elithumi lasificamin-18 umuntu onjalo sengumuntu omdala kungaba yinto abazikhethela yona bekwazi ukuthi ngananzelela between 2013 ngo-2013 i-40 years yayiphela ngo-73 so ungathola ukuthi kwakungabantu nje abasekwazi ukuthi i-40 years akulamuntu ongaphansi kwe-40 ongazange empini Does
e-constitution here to provide iliwe yokuthi nxa uleminyaka eduzane nge-40 ithuba likhona lokuthi ungakhokhelizwe letho?
Ngoba ithi yona wonke umuntu ongakakwanisi i-40 angeke wakwazi ukukhokhela ileso.
Kodwa mnumzana, ngombono wakho ungathi lokhu kuyisiluleko sobandlulo na against abantu abangasakhulayo?
Ya, kuba yinto enjalo ngoba kuba yinto enjalo ukuthi kungasebenza ukuthi kuvalele abantu abanalo ulwazi noma abanayo i-experience abangakhokhela elizwe. Khangela kathesi iFrance uMacron ungena esihlalweni ele-39 and iFrance ungayikhangela uyikhangela usehlukanisa leZimbabwe uzathola ukuthi inkulu ungeza ukhuluma ngenamba yabantu abakhona eFrance, izakhamizi zeFrance kumbe ukhuluma ngesayizi ye-economy. Ngakho-ke kungadingeka ukuthi kube nenkulumo ngoba kube le-discussion kuzwakale sibili ukuthi abatbalayo i-constitution bona babesithini bebabecabangani ngesikhathi besaka i-age limit ye-40 years.
Abontanga bangaphuma ngobuningi babo besithi balasi isifiso sokuthi umuntu ongusakhulayo olamandla noma esingathi ngesikhiwa o-qualified enough ukuthi akhokheliliswe lethu, ithuba likhona na lokuthi i-clause leyo ingatshintshwa ngoba esingathi ingaguqulwa?
Ithuba likhona uma abantu bengangena kumbe bengakhulumisana nabameli babo abasephalamende, ngoba i-constitution yeZimbabwe ingatshintshwa uma kule 2/3 majority abantu abasidingayo seneso leyo nguquko e-constitution. Senezinye indlela ukuyadoyitoya emgwaqweni ukumacha kumbe uku-demonstrator angiboni kuyindlela e-effective, ngoba balakho ukuthi belapho abahlala khona kumbe ama-constituencies abo behambe beyethinte nalabo mmeli babo abantu ababamele u-parliament abathe ama-MP. Lawo ma-MP sekuzaba yiwo-ke afaka i-motion yokuthi hhayi asiguquleni i-age limit e-constitution yethu. Sikubonile emalangeni kusenziwa e-Uganda lapho i-constitution kumbe umsekelo welizwe e-Uganda ukukhuluma ukuthi umuntu osendlule iminyaka edlula ama-70 angeke waqhubeka esesikhundleni sikamongameli. Kodwa sekubonile iphathi kumbe iqembu lelikaMuseveni lilwile lavela kufuqa kwaze kwapaswa ukuthi ikhitshwe le-age limit so that eZimbabwe nxa singafuna ukuthi sibili sikutshintshe lokho singakwenza ngokusebenzelana nabamembers ephalamenti yethu.
Kunzima okungakanani ukuthi i-constitution yethu iguqulwe, ikakhulukazi umthetho lo ovimbela abontanga ukuthi bakhokheliliswe?
I-possibility yokuthi kwenzeke ikhona, ngoba ungakhumbula kuhle, uyakhumbula ukuthi phakathi kweminyaka odluleyo sibonile iqembu le-ZANU-PF lifuqa ukuthi kuguqule indlela kumbe kuguqule i-section ye-constitution ekhuluma ngokuthi omantshi babo bakhethwa njani kumbe bafakwa njani, and sibonile begwanisa kumbe besenelisa ukuthola leyo 2/3 majority and bayiphusha through i-amendment yabo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu Hobe, bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balali lapho bengixoxa lo mnumzana Khulakhwashe Hobe oligqwetha, sixoxisana nge-constitution yelizwe lethu. Balaleli isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo nguMike Hobe bafethu lilalo.
Siyabonga Mike. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu, basifisela umnyaka omuhle omuhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje mbona njengoba siqalisa umnyaka kukahle ukuthi siqalise ngezinto ezizasinika indlela yokuthi sibeke isekelo esomnyaka lo esiwuqalisayo. Ngikhangele kuzaga ichapter ka-16 iverse ka-1-3. Siyazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa abaningi bethu siba lamacebo amaningi ukuthi impilo yethu sizayiphila njani, sizayenza njani izinto zethu. Ikanti njalo bakhona abanye umuntu ongena umnyaka engabi lamacebo, cabanga ukuthi izinto zizazenzela kuphela. Ngakho kokuqala ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu, ngingabali lombhalo, ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa umuntu eqalisa umnyaka ubeke uhlele phansi amacebo akho ukuthi umnyaka lo ukhangelela ukuthi wenzeni, uphutshe ziphi izinto, uqede ziphi izinto, njalo kwenzakaleni ukuthi ube lamacebo. UProverbs chapter 16 verse 1 uthi yena umuntu wenza amacebo ngenhliziyo yakhe kodwa iNkosi emisa konke. Umuntu angathi zonke indlela zakhe zilungile kodwa iNkosi ihlola inhliziyo. Nikela eNkosini konke okwenzayo, amacebo akho azaphumelela. Namuhla mbona kuqakathekile ukuthi okokuqala khona okhe engikhulumileyo ukuthi abalaleli bethu abangala macebo, ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi umuntu kahlele phansi ukuthi lumnyaka kumbe ufuna ukuqalisa ibhizinisi kumbe uye esikolo, kumbe ukhangelela ukuthi uye esikolo esiphezulu, uye qeqeshwe esikolo esiphezulu, kumbe kulabo abahlanganisa izimali kumele ulungise ukuthi ube lamacebo ukuthi imali zami ezingaka ngizazihlanganisa kanje kanje, ukwenzela ukuthi niyebhadala i-school fees, ukwenzela ukuthi niyeqalisa ibhizinisi entsha, ukwenzela ukuthi niyethenga enye imoto. Konke lokhuyana kungeke kwaphumelela nxa ungabekanga amacebo akho phansi. Kulabanye abafundisi aba engathi bagcila abantu bethi amana ngikuthandazela uhambe kuzalunga yonke into, akulalo lutho lwakho luzalunga nxa wena ungasebenzi, njalo ungasoze uhlele phansi izinto zakho. Ngibe sengikhuthaza ukuthi lapho sihlela khona izinto zethu, okwesibili into eqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ngiyohlolayo inhliziyo zethu, ukuthi kanti uze uhlose ukuthi ufuna ukwenza lokhu ukwenza ngenhliziyo elungileyo ukwenzela yena na, kumbe wenzela ukuthi uzikhukhumeze ubone ngabantu, kumbe wenzela ukuthi uncede imuli yakho, uncede isizwe, uncede abanye abantu. Ngakho uNkulunkulu uyakuhlola konke kunokuya. Sikhumbule ukuthi uJesu wayesikhumbuza ukuthi kumele simbekele uNkulunkulu abe ngiyoqalayo kuzo zonke izinto. Ngakho nxa ubeka amacebo akho la, beka uNkulunkulu abe ngiyoqalayo, kube sokulandela ezinye izidingo zemuli zakho lawe, kodwa uNkulunkulu abe nguye omqoka. U-Abraham siyakhumbula ukuthi wayesezenikela lo mntanakhe, ngoba enanzelela ukuthi uNkulunkulu kumele abe nguye owokuqala othatha yonke into. Ngikhuthaza njalo abalaleli bethu lapho ukuthi nxa laphana senza amacebo ethu, kumele uzikhangele ukuthi kuyini mina engingakukwanisa ukukwenza, kuyini engingakukwanisiyo. Ungabeki amacebo okuthi ngifuna ukuthenga imota nxa ukwazi ukuthi wena into oyikwanisayo ukuthenga ibhasikili. Ngakho lo nyaka uzitshele ukuthi hhayi, ngizathenga ibhasikili, sengiyengali chova mbijana, ngathola imali ethe xaxa, ngizakuyathenga-ke imota. Ngoba ungabeka amacebo ongakwanisiyo, uyagcina usiwona. Okokugcina, ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuthi nxa sibeka wonke lawo amacebo, asilobeni phansi, akube yinto ebhalwe phansi ukuthi kwanise ukuthi sesifika engxenye esikobo-Agasti laphana kubo-Juni, uhlolisise ukuthi ngimi ngaphi ngamacebo amade ngiwahlelile.
Kuyigqibe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela abalaleli bethu ukuthi njengoba belungisa amacebo abo, bewabeka phambi kwaNkulunkulu aphumelele, engabi lawo azayehlule kuphumelela. Baba, ngegama likaJesu sizibeka phambi kwakho, siqalisa umnyaka omutsha. Phumelelisa amacebo ethu, phumelelisa imicabango yethu, kube nguwe oyihlolisisayo, usize ukuba sikuzwisise. Njalo siyathandaza kulabo abangezwa kuhle emzimbeni, abagulayo, labasilalele ezibhedlela, emaphandleni, abalezinduku ezehlukeneyo. Ngenela Nkulunkulu ubasize, ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongele thungameli, sihlanganeni balaleli kuvikelizayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useni Sibanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele impumela yemidlalo ye-English Premier Soccer League. Iqembu le-Bournemouth linqobe ele-Arsenal nge-2-1. I-Liverpool layo ipuqane le-Manchester City umdlalo waphela, i-Liverpool ikhokhela nge-4-3. kube inhlanhla enkulu ukuthi iLiverpool inqobe kulomdlalo ngoba iManchester City ibiphefumulela entanyeni yayo mpela umdlalo kwelinye izinga uke waba i-4-1 ikokhela iManchester iLiverpool. Kodwa iManchester City yabuya from behind isidla amahabula mpela. Waphela ke umdlalo iLiverpool kwiLiverpool 4 Manchester City 3. Kusasa Manchester United versus Stoke City. Asazi Albert Mazale khona ngaphe kwando ukuthi lizanqoba na. Kodwa lapho ngizoba ngisekela iStoke City. Kwalele mthokazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.